Abantu abanengi bathi kuzima kwale Zimbabwe lapho kusilela khona imali. Omunye walabo abathi bathule nzima ngunkosikazi Rejoice Ngwenya ophila ngokuthenga ethengisa impahla ezitaladini.
Impilo inzima, besikhangelela ukuthi kungaba lobungcono kodwa akula bungcono since lokho bakuya lelo bhondi. Besithi kumbe ibhondi lizaguqula impilo ibe ngani iba ngconywana kodwa impilo is getting worse. Ubunzima esilabo kakhulu, uyavuka ekuseni uze letshona ilanga ungathengisanga izinto, and lokhu into eyenzakalayo esihlangana layo njengamavendazi.
Unkosikazi Ngwenya uthi kasenelisi lokubhadala imali lapho ahlala khona ngenxa yokusilela kwemali.
Sihlezi nje ukuthi akula nto esiyenzayo. La magetsi siyabe sengasela ngoba uyaqhona ubhatali. Uma sandi uyabhatala ngani igetsi? Sihlezi ngesisodwa ngesiNdebele. Kube amastanda kathi sishiya owa amarendi. Mina as it is ngiyakwazi ukuthi amanye amavenda lawo ahlangana lohlupho olunjalo. Ukuthi siyehlezi kweredi kube amastanda ngoba imali esiyithengisayo asanelisi ukuthi sikwanise ukubhadala omastanda irendi ngoba imali abantu abalayo.
Omunye njalo othule nzima ngumnumzana Tapiwa Moyo isakhamuzi sakoBulawayo.
Ngapha kulo bunzima ke-crisis ngapha ngoba uzananzelela ukuthi ungaholi imali yakho uthi thathe sokusiba nzima. Kunezinhlanganiso esezehluleka ukunika abantu imali yazo angithi kuyama-funeral policies lo unye ukuthiya nini balitshele ukuthi asilasheshi kodwa yinto yabucontribute ngayo isikhathi eside.
Ilizwe leZimbabwe lisanda kubika ukuthi lenelise ukuthola imali edlula kancane leyo ekade ikhangelelwe ukuthi lingayithola ekuqaleni komnyaka engena esikhwameni sikahulumende. Owalwa impi yenkululeko umnumzana Albert Jabalala ngomunye walabo abathi baphila nzima elizweni.
Akulampilo ekhona, akulanto ekhona elizweni esingayikhuluma esingaxoxa ngayo ngoba kulezindlala imali layikho ngoba impande yezinto yonke imali akulamali ezweni. So njengami ngikhuluma so sengigqede ngabanye 6 months ngingaladola esikhwameni ukuthi ngiphila njani, ngiphila ngamadeleli langawo langowucakucaku langaziyangikwazi.
Umnumzana Michael Ndiweni osebenza labathenga bethengisa impahla ugcizelela esithi okubhekane lo Tshabalala kubhekwe ngabantu abaningi abathengisa impahla ezitaladini kwele Zimbabwe.
Abantu abathwele nzima elizweni yile ndaba ye-cash crisis le khona lapho abantu sebevukela amabhenki belala emabhenki ogogo atesilesizukani kuyabhodola. Hayi kunzima, abantu abathengisayo basathiwa basathola izimali basathola business ngoba basela umuntu othengayo.
Uthi abantu abaningi sebephila ngokuboleka imali.
Abantu sebetshela sebafosa ukuthi baye kubola abantu abambazulisayo besimbazo bayeboleka izimali. Yiyo into yiyo indlela ekhona ngoba akulo mntu olapho ozakuboleka imali kathi sikheshi athi nansizanika ngelangenekala njengoba ebhenki ingaphumi. Kuyenzakalayo ukuthi bathi babefake lokho bathi i-interest abantu babavumela ukuthi khona nayo imali leyo ebisayelekela ingazo ele bhenki umuntu umntwana okwelekisa imali yafaka enye interest imali yaphela so yabeleke i-accumulate interest lokuyikhwela.
Undiweni uphinde wathi ilizwe leZimbabwe kumele likhuthaze amakampani ukuthi enze impahla eningi yokuthengisa ukuze kutholakale imali engasetshenziswa nguZulu. Nxa kusehlula lokhu uthi kumele ilizwe lisebenzise imali yakwele South Africa.
Uhulumende kumele azame ukuthi maybe a-adopte i-rand ngoba uhulumende unokuthi sesehlulekile naphandle izakhamizi zingasuka umazibambane ukuthi uhulumende hayi sesehlulekile phela akumeceleni kumbe umngeni beyithathe izali authority.
Ingcweti kwezenotho umnumzana Bekithemba Mhlanga uthi lokhu kungeke kwanceda ukuthuthukisa umnotho welizwe ngakho kumele eleZimbabwe liqalise kutsha kuzo zonke indawo nxa lifuna ukulungisa umnotho.
Navela umkhomo weZimbabwe awusele okukhona nje sokusela ukudokoza. Into khona bakuthi sokumele siqalise ukuthi asiqalise ukuthi avele ingane akukho kungekho kulungisiswe lokho esingathi i-essential structures. Silungisise ukwemba kwemigodi nokuthi ilokho okutholakala emigodini yangikhona kuthengiswa njani. Silungisise imigwaqo lapho kuzahamba khona zonke izinto eziyabe zivela emapulazini kumbe zivela khona ngale emigwaqweni lapho ezigejwa khona.
Unkosikazi Ngwenya uthi abantu kumele bazilwele ukuze baphume ebuzimeni lobu.
Asiqaleni nazwilinye sisukumenini. Ukusukuma kwethu kuyukuthi sibone ukuthi mase sithi 2018 senza eBhayibhelini angisho ukuthi ngiyashumayela abantwana bakwa-Israyeli babegqila njengofaro kodwa okwayenzakalayo yikuthi bavakashelwa ngelinye lamalanga yinkosi yabakhulula esesukukhalela thina. Ayisoze ibuye inkosi from phezulu ibuye izosikhulula thina la. Okokudingakala yikuthi thina sizikhulule.
Umnotho welizwe leZimbabwe ukhangelelwe ukuthi uzadilika ngamandla ngesikhathi ilizwe lilungiselela ukhetho oluza kwenziwa ngomnyaka ozayo. Ngimele iStudio 7 ngiseWashington DC, nguGibbs Dube.